Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyasangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhla ka 27 kumfumfu 2022 igama nguntungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili.
Asikho ukuthi izimoto ukuthi azingene okungekho emthethweni eZimbabwe. So spokesperson wemapholisa uyabhuta sitsho njalo and uyayangisa.
Intatheli zindaba edume ngokwenza amafilimu eGugurahundi uZenzele Ndebele uthi ngamanga ukuthi ubotshiwe esetheswa icala lokutholakala elezimota ezantshontshwa kwele South Africa.
Uma ubalalelisisa bexoxa ngabantu bafona sangxoxo nje imeseji nje sekuyita kodwa banakho khona ukuthi kunansi simangakezwa kuthiwa kungahlaselwa lapha esantini.
Uhulumende weSouth Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza gadalala ukuze zivikele uZulu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi amalwecatha adlulise amalawulo alakho ukuhlasela esantini ngempelasonto. Iyaphambili imikhankaso yoketho lwamalunga ePhalamende oluza kwenziwa eMelika ngenyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intatheli zindaba edume ngokuqoqa amafilimu aveza uchuku lweGugurahundi uZenzele Ndebele uya kulandula ukuthi ubotshiwe izolo esetheswa icala lokutholakala elezimota ezicatshangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi nguye owethule umbiko lo esithi uNdebele ubotshwe ndawonye lomunye umsolwa uHelfer Nkomo. Unyathi uthe ababili laba behluleke ukuveza amaphepha akhomba ukuba lezomota ezivalisa iToyota Fortuner leToyota Raider bazingenisa njani elizweni. Kodwa eloba enkundleni yeTwitter uNdebele uthe lawa ngamanga aluhlaza ngoba kabazange babotshwe kanti njalo uthe akusiloqiniso ukuthi izimota lezi zatshontshwa. UNdebele uthe iqiniso ikuthi bayahlukuluzwa njengohulumende phezuliso weGugurahundi abawuqhubayo kobulawayo. Lokhu kugcizelelwe ligqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole.
Istatement samapholisa songcolisa uZenzele nomnye wakhe esithi malicious. Amapholisa afika kulontshwa into eGugurahundi ekuqaliseni besithi bale information yokuthi kunezimota ezatshontshwa eSouth Africa zaliswe eZimbabwe. Imota lezo azitshontshwanga eSouth Africa. Wona amapolisa ekuseni akonfirmile after an investigation ukuthi imota lezo zasuka eSouth Africa zabuya eZimbabwe ngama-TIP. So aso mota ezitshontshiweyo. And imota zonezo azisikho ukuthi zimota ukuthiwa zingene okungekho emthethweni eZimbabwe. So spokesperson wemapolisa uyabhuta sitsho njalo and uyayangisa ngoba wona amapolisa yiwo abaklinile.
Lithe se likuzwile ukuthi ababili laba kuthiwa babotshiwe kumbe bayadingwa laya emapholiseni lifike lathini kuwo njalo wona atheni la?
Sihambile emapholiseni sesibone i-tweet engaspokesperson wamapholisa. Safika sabuza ukuthi since ekuseni indaba leyo kuyakhulunywa kwatholakala ukuthi imota lezi kayisizo moto kuthiwa zitshontshiwe. Kathesi uspokesperson sephala emini ukuthi uZenzele usebotshiwe botshela zona ezimota amapholisa kokunawa afika athi hayi akazizwa ukuthi ngendaba yonaleyo. So siphendulile futhi sesisemapholiseni. So it is not true
Kweta uchu kutika bazange babochwe o zenzele ngicho uskulumeli sama polisi kutete ngapi po?
Uskulumeli wama polisi azikwazi ukuthi kutete ngapi. Njalo okusithandisayo ukuthi isikhulumeli samapolisa kumele ukuthi nxa sisithi sifaka into kuTwitter kumele kube yinto esiyiverifayileyo. Laba bantu abazange babotshwe, laba bantu ababotshwana. Iy'mota lezo abazikhuluma ngazo asizomota ezilamacala.
Udaba lwegugurawundi lolu ilontshi okhuluma ngayo kayizange iphazanyiswe yini ngamapolisa?
Well, sabona nje sokungani sokulaba skimishes sokutshayiswa ntambama. Kodwa during the launch period, amapolisa asangaphazamisa. Kwakula mapolisa amaningi okudlula abantu ababebuye kulontshi. So, imota lezo ngabe vele zazilamacala wayezabotshwa khonapho. They knew ukuthi imota lezi because I'm saying ukuthi amapolisa kolu bangabona imota kusoze baqale bayayidingisisa. Bengakabuyi ukuzobopha umuntu. So, ngabe bawenze umsebenzi ngendlela okwakumele wenziwe ngayo. Kwakumele ukuthi badingisise. Bese bengakabuyi bezokhuluma. So, thina we know ukuthi it's not about imota lezi. We know ukuthi it's about igugurawundi launch. Ngoba yikho okwakukhangisela khona.
Ngezinye indlela amapolisa kakuthakazelela okwenziwa nguzenzele ngodaba lwegugurawundi.
Esithuthini siyakubona lokho. Kufike kunjengoba kunjalo.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha elimela intathelizindaba uzenzele Ndebele lomunye wakhe uHelfer Nkomo. Kusenjalo abalwela amalungelo oluntu kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baphakathi kokucubungula udaba lwegugurawundi emhlanganweni oqhutshelwa koBulawayo we-ASAGE Film Festival ngenjongo yokuphuma lezinqumo ezingaphathisa abathintwa ilumbhuqaswe. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo munye wabaphatheke kulumhlangano ongumqondisi wenhlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okucacayo ukuthi udaba lwegugurawundi okwenziwa zinduna ayisikho kululungisisa kodwa iprocess eyokuzama ukulungisa ngoba udaba lwegugurawundi it's just a complex ndaba elezinto eziningi-ningi ongaza ukuthi ngoba iprocess yama-chiefs ingavuka ilungisile. Hayi, iyancedisa nje ukuthi abantu bexoxisane ngalo udaba abantu for i-documentation lani kodwa kuningi sibili ngoba kunengani abakukhangeleleyo okungathiwa hhayi uma kwenziwe so indaba leyabe isilungiswe ngayo okuyikuthi lokhu kukhatshana ukuthi kufike kuyo. Bathintela ngendaba ye-migrants ukubana izinkokheli ze-migrants kazikho involved. Khonokho ukuthi i-migrants ayikho involved kunikeza abanye abantu ama-doubts okuthi i-process yangkhona uma kuyikuthi abantu bonke baba-affected but kula abanye asebethiwa ngaphandle kutshona. Kusibuka kube lento eziningi-ningi eziba yimbuzo lani. Kodwa mbona ngazathi bonke abantu bacina bevumelana ukuthi i-starting point.
Kuya ke kube lensolo yokuthi inhlanganiso ezizimeleyo mhlawumbe zifuna ukuthi udaba lolu lwegugurawundi ludonse lungagqitshwa ukwenzela ukuthi zibe lomsebenzi wokwenza njengoba sibona ukuthi uhulumende laye usanda ukuthi kule mzamo yakhe asenze ngalolu daba.
Sezizimele zodwa azisoli uhulumene nje ziyatsho okungaqondanga lokuthi ngabe kwenziwa njani. Ikaningi-ningi ungakhangela kazisoli kuphela ziyatsho ukuthi hayi kuphambaniseka lapha ngabe kuthiwa kanje. Njalo kungayisizo inhlanganiso ezizimeleyo zonezi zidubeka zinjalo ngoba kaningi-ningi ngohulumeni lokuhambe sithi abantu abakhuluma ngokuthi kwawonakala bakhulunyiswa ukuthi bale funding. Kodwa ungakhangela abantu abala funding abantu bayadubeka kodwa ngenxa yokuthi bayakwazi ukuthi daily baphila empilweni ebuhlungu kule qhubu elilokhu elingakalungiswa. Yikho bathola belokhu bekhuluma ngokuthi akulungisa udaba lombhoqaso. Sibe siyingxenye yabantu odaba esemhlanganweni odubizwe yi-National Transitional Justice layo ode khuluma kakhulu ngodaba lombhoqazwe ikhangele kakhulu entweni ze-memorialization. Silibhethu besiyingxenye yabantu odaba senza i-presentation. Ngemva kokusuka lapho sihambe safika eGadade sisiyakhangela iplakhi esegadade indala kodwa iplaki yangkhona ikhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwamaNdebele labelongo. It's a detailed plaque, but iplaki langkhona besizama ukuqathanisa amaplaki abekwayo izinhlanganiso lezigaba. Izikhumbula abantu abafa ngombhoqazwe vis-a-vis amaplaki abekwayo ngabelungu, ekhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwabelungu lamaNdebele. Uthi amaplaki abelungu amile lanamhlanje, kodwa amaplaki abekwayo kathesi ayadilizwa. So ngenye izinto dasikhangela ukuthi kungabe kusichoni, njengoba sisikhathini sokuthi kududaba lombhoqazwe kabantu abakhulume ngalo bekhululekile, ngoba abantu bakhuluma ngalo different.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Uhulumende wakwele South Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza gadalala ukuze zivikele uZulu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi kulamalwecantsha adlulise amalawulo alakho ukuhlasela edolobheni leSantini ngempelasonto. Uhulumende uthe ingatsha lezi zibheke umumo ngesolokhosi. Kusixwayiso saso, isigodlo seMelika kwele South Africa sithe amalwecatsha la aqoqa ukuhlasela lapho okulabantu abaningi khona. iNews 24 ibika ukuba kulombuthano omkhulu oqoqwa ngabathandana bebulili bunye eSantini ngempelasonto. Sibuze isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi, ukuthi abantu bathini ngalolu daba.
Abantu sibabona lapha ku-social media bexoxa beqinishota leyo meseji, bayababaza nje ukuthi hawu isigigaba mpela, kanti sekutheni kuzahlaselwa. Kodwa ngabananzelela nje kuyingxoxo nje, asibaboni bethithizele kumbe sibezwe sebengathi bangabantu abayithukileyo, bangabantu nje abamangeleyo ukuthi kanti kunento enjalo vele ekhulunywa ngayo.
Akula yini abaxwayisayo ukuthi mhlawumbe kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva lokho?
Khona kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva kunesixwayiso ukuthi njalo, kodwa-ke mhlawumbe ngabe abantu bakuzwa ngohlangothi lwase-South Africa kwezokuphepha, maybe bebengakuthatha ngalokho kutatazela ukuthi sebekuzwa kuvelela ngapha. Ma ubalalelisisa bexoxa ngabantu bakubona sangxoxo nje imeseji nje sekuyitaka, kodwa banakho khona ukuthi kunansi simangalezwa kuthiwa kungahlaselwa lapha eSantini. Kodwa-ke ma ususithi uyadingisisa, akula mcimbi ngengadingisisa ukuthi ali mcimbi bani vele e-around iSantini eyazakalayo. Hhayi, akuzange kwaba nabantu abakhuluma ngemicimbi engathi cheni, kodwa phela imicimbi iningi nezindawo ezigcwala abantu lapha kubo-Santini and areas ziningi lase-Joburg, but akula muntu okhanya ethi. Abanye baze bakwenza ihlaya mpela ku-social media bathi hhayi, kusho ukuthi uma kuthiwa kuse-Santini wena kukhululeka hambe eSantini futhi ziyakhipha, bakutshaya indiva nje. Yebo, khona kumele ngabe bakuthatha serious, but okunye singakuphinda ukucabanga ukuthi ngabe kuvelela kuyisixwayiso esivela ku-South African Security Services, mhlawumbe ngabe abantu bakuthethe ngokwethuka, maybe ngenxa yokuthi kule gama elithi America bakuthathela khatshana. Asazi-ke lapho ukuthi kungani abantu bengathi abathithibalanga nje, kodwa-ke hhayi, yiyo-ke indlela abantu abaresponda ngayo. Kodwa sibezwa beku-social media esivame ukubakhontakta nje sibuzabuza lapha emapoyiseni, bathi hayi, into lezi ezinjalo zihlala zikhona ezama-security threat. Obviously security services South Africa would have it under control uma betsho bona.
iSantini Mkhwanazi indawo le esingathi ilama western interests kakhulu, amabhanga nama-restaurant, indawo ezigcwala abelungu abavela phandle kwelizwe. Abantu abamnyama labo bagcwele yini kuleyo ndawo? Bayatholakala benyakazela lasemamolwini lapho?
Hayi, kudibadibene eSantini. Yebo, phela vele abavela kwezinye indawo ikakhulu ngaphandle kwelizwe yinye yezindawo ezikhethekileyo mpela ukuthi uma umuntu esuka lapha yakhona enye indawo ezibalwayo uma usejohannesburg isantini kodwa babaningi abantu abamnyama futhi nezisebenzi nje imajorithi yazo ngabantu abamnyama okutho khona ukuthi uma umuntu engakwenza akusasele mpela esantini uyabe sesilwa nezisebenzi uyabe sesilwa lo mphakathi wase-South Africa uyabe silwa nabo abantu abamnyama.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi kulowesilisa obegqoke iyunifomu yamasotsha odutshulwe walimala esigodlweni sakwele Russia eHarare izolo ngemva kokuzama ukuthathela unogada obelinde kulesi sigodlo umbhobho wakhe. Umsolwa uthwalelwe esibhedlela. INews Day ithi ibandla leZANU-PF selithumele amalunga alo emajele ukuyathengisela abasebenza kulolu gatsha amakhadi alo ukuze babe ngamalunga lanxa nje umthetho ungakuvumi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani ku Studio 7 okhulumayo ngu Jay Moyo. Ngajabula li audio mayengafundo. Yebo siyezwa abantu abanengi bayakhuluma ukuthi ama sanction akhutshwe eZimbabwe. Kulabo abantu abafakelwayo abeZANU-PF but sibona still lokhe behlukumeza abantu bayachaywa okwenzakele ensiza beqanyulwa abantu akulalutho akulamuntu obotshweyo abantu beZANU-PF balezibhamu so abayekele kunjalo ivele silwiseni ukuthi iphume kuphele embusweni kungene inye kawani lokhu ukuthi sitshone sikhalele ukuthi bekhiphe ama sanction ayi angakhutshwa ahlale njalo.
Salubonani ndinjani mina nginguSihle Kimberly Khumalo ophuma eNathisa eMatopo ngifunda eWaitota High School ngoform 4 bengicela ukubuza ukuba amaphepha esokuthwa alikhile sizaphinda siwabhale futhi kumbe kuzenziwa njani.
Ku Studio 7 salibonani linjani basasazi labalaleli be Studio 7 umhlaba wonke jikelele siyabonga ukusathulela izindaba ezimnandi eziphathelane lelizwe lakithi laseZimbabwe. Nikhuluma lomlilo ophuma lapho kwanyamalela khona lobhengula esikhosini phela. Mina ngizothanda ukuphawula ngezinto ezintathu or ezimpili mayelana ngelizwe lakithi. Ngithanda ukuphawula ngabafundisi asebengenile endaweni zepolitiki. Kanti i-oil lamanzi kuhlangana njani? Ipolitiki leChristianity ihlangana njani? Yini okwabo kwabaletha emhlabeni ukuthi bakwenze ukuthi bashumayele ilizwe likaNkulunkulu? Abakholwayo babhaphathizwe egameni likayise lelendodana, kodwa manje sesibabona sebebhizi ngepolitiki, yibo sebehamba phambili. Sikhuluma nje namhlanje nje bebekhankasela ukuthi izijeziso zenotho aziphele. Khona omunye ubhishophu lapho abathi Ngunyoni naye wayekhuluma ekhulumela ibandla elibusayo. Yikho engithi bangena kuphi, ngoba i-oyili lamanzi akuhlangani, abaphuma ezintweni zepolitiki. I think kulensuku ezidlulile abakhona abanye abafundisi abake baboshwa kodwa bathula bathi tu wanganakwenzakalanga lutho. Namhlanje sokuba yibo bafundisi osebebabeka phambili kuyisimanga lokho. Phinde futhi mangazwe istatement esiphumileyo ukuthi kufanele wonke umuntu angene ezitaradeni labantwana besikolo. Abantwana besikolo bangena kuphi kupolitiki?
Njani bantu abasithusi zenayini nacanye aphila bantu. nami ngithi ngiyambonisela ngibonisela abantu bayasisi bantu bayasisi lo bani ngawina kuza nophi iliwina lapha ama election ka next year angeke lilibuse lelo lizwe lelo angeke yini into eyenza ukuthi uchamisa ethi khona uthumela amazwi enduduzo umna kwakwa ngengane yakhe leshonile kuyikuthi yena uyisitha nga uhlukumeza ama-supporters e-CCC ngeke lapho likhohle liphinde nxa litshele ukuthi khona i-CCC isazophatha iZimbabwe angeke into engeyenzeke le kuzofana nje lo 2008 or 2009 na isikhathi esikathangirayo ikhohle liphinde ngeke bafethe i-CCC liphathe lelo lizwe lelo laba bathi lizwe linqunywe wamana linqunywe once ngoba yinto ekulokha iyakulokha lasezulwini leyotuthi ilizwe lezimbabwe ngokuhamba kwesikhathi lizonqunywa ya ngisapoti iphathi mina kodwa-ke laba abaselandana le-CCC nikhohlwe liphinde into elingeke lize liyibona ukuthi alibuse ilizwe lezimbabwe ngithi nami ngishiye lapho umbonge kuleyo ndawo.
Salibonani, 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 bathwakaza bahle. Ngiyalibingelela lonke kundawo ezinhle. Ngithi phambili, phambili nge-MRP. Noma kabayithandi, noma bayayithanda. MRP phambili. Kuni bantu be-CCC. Nxa ungumthwakazi usahamba le-CCC, uyadlala. Thwela idonke ebolileyo. I-CCC le-ZANU-PF yinto eyi-1. Noma bona bengehlulekana ngoba bedonselana amandla. Kodwa ingqondo abanayo babekhangele umuntu wakomthwakazi nxa bekhangele umuntu wasesindebeleni iyafana, bamthandi bonke. Kwayena lo mfana wena olihlanyisayo lo lokhu ehambe litshayisa abanye baqanyulwa izandla ngenxa yakhe lo mfana othiwa nguchamisa lo. Lazibonele silo lothokozane yonke into ayenzayo namhlanje ekhangela lo mfana othiwa ngusikhala. Ye ukuthi isikhala khona vele sishone nawo la muntu othiwa ngusikhala, ayikubona bemvalele kabuhlungu kangaka. Bamvalelela lona leli gama lakhe yena lwanu usikhala ukuthi S-I-K-H-A-L-A, akula gama elinjalo lesishone ngowesindebeleni lo mfana. Cha akazi lutho, ngabe kuthiwa yena nje uyabuya ngapha emandebeleni.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abezomvikela kweleSudan badubule babulala umuntu oyedwa izolo ngesikhathi inkulungwane lenkulungwane zitshengisela kulelo lizwe zisola umbuso webutho. I-AFP ithi ugatsha lwe-Coast Guard kwele Italy luhlenge iziphepheli eziyinkulungwane 1000 olwandle lwe-Mediterranean ebezilubhekise ezwekazi lase-Europe. Siziphethe ngodaba lwe-Melika. Amabandla abalisa elibusayo elama-Democrats kanye leliphikisayo elama-Republicans aya phambili ngemikhankaso yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwamalunga ePhalamende laweSenate olwama-midterm elections oluzaqhutshwa mhlaka-8 ngenyanga ezayo. Abanye bathi ibandla lama-Democrats lilakho ukulahlekelwa izihlalo eziningi kumadale womabili. Kepha abanye bathi akwaziwa okuyawela kona induku loxa kuxaku. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into ekhona ngama-elections lawa o ukhetho lwama-midterms ngathiwa hhayi kuseku-tricky. Ngokuqala ngabo-June khonapho usususela ngabo June sesifika ngesikhathi zabo August September ama Democrats abekhangelelwa ngathiwa abezabusa isihlalo ezingathiwa zi 7 but ikathesi ngendaba ye inflation ukukhwela kwezinto emagrosa le petro le nhlala kahle nje ngathiwa sikhweli lephezulu inflation iku 9% okwathesi so wonke ona lawa ama parameters ngathiwa ayakhombela ukuthi election lay is going to be decisive abanye bathi is the most decisive election since the civil war in 1861 to 1865 ngoba into esizibonayo kathesi sibona ukuthi iRepublican Party ngathiwa isidabuka ngokwayo ngoba kule pro Trump le pro Republicans but abaningi bangkhona ngathiwa bayasaba ukusukuma bekhuluma iqiniso ukuthi iparty le ayisoya ka Trump so sesifaka wonke lawa ama observations yabona ukuthi ama Democrats ebese recover ngoba baphasa ama bills amabili eyayithwa hi inflation reduction act lamanye ama bills ukuthi bancedise abantu ngendaba ezithize ezaka these ezibuhlungu sabona futhi ukuthi baphasa ama bills or I think it was a presidential decree ekuthi abantu abahola less than 125,000 or 400,000 bakwanise ukubhadalelwa izikweleti zemali yesikolo ababehambe khona bezimali zona lezo ngathiwa zazi zacitshwa kathesi asiboni kahle ukuthi kuzaphuma kanjani ngoba ama Republicans akhanya ngathiwa they are pushing izinto ezimbili in inflation yona lay le crime obutsotsi obuyenzakalayo everywhere ngoba khanya ngathiwa there is recklessness of law and order so yinto egijima ngayo ngama Republicans lapha ama Democrats bakhuluma ngendaba zema drugs lani lezidakamizwe eziningi so ama Republicans bathi bona njoba bona bengafuna ukuvala ama border eMexico ikho okuyenza ukube lezi dakamizi eziningi ezitradeni
ePennsylvania kulomncintiswano obalulekileyo phakathi kuka Dr. Oz oyebandla lama Republicans lo Fetterman oyebandla lama Democrats yena oke wachaywa istroke babe le debate kuthangi ababili laba kwavela ukuthi uFetterman akasili kuhle ngoba elokhu engenelisa ukukhuluma kuhle lokho ubona kungamphazamisa yini abantu becine bevotela uDr. Oz ngoba bengasuthiseki ngempila kahle yakhe
uFetterman was leading by 10 points but siyabona ukuthi kathesi usala nge 2 points mina ngibona ukuthi it doesn't matter ukuthi uFetterman ubegula kanjani and then we are seeing impressive recovery ngoba ama stroke near fatal stroke are no joke siyabona ukuthi ayalimaza ukuthi ungakwansi lokukhuluma but yena wazama ngokwakhe even if it was difficult so abantu kathesi mbona ngantha bagijima ngama policies e party yabo rather than ukuthi mbani okhona in the office so ngibona ama races angkhona asiba close and I kunzima ukuthi sikhulume ukuthi ngobani ozanqoba khonapho
umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe ebezihamba phambili intathelizindaba edume ngokwenza amafilimu eGugurawundi uzenzele Ntebele uthi ngamanga ukuthi ubotshiwe esetheswa icala lokutholakala elezimota ezantshontshwa kwele South Africa. Uhulumende wele South Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza katalala ukuze zivikele abantu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi kulamalwe cacha adlulise amalawulo aqoqa ukuhlasela esantini ngempela sonto. Iya pambili imikankaso yoketho lwamalunga ephalamende oluza kwenziwa ngenyanga ezayo eMelika. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa past 7 na yimi untungamili Nkomo.